eNdebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani zulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 11 Mbimbitho 2018 ngoChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli webandla leMDCT umnumzana Nelson Jamisa wenza umhlangano weplumtree kodwa ehluleke kuyakhulumisana nalo nkosazana Thokozani Khuphe njengalokhu abekuthembisile izolo. Abahlola ukhetho ama-election observers abavela kumazwe eSadak sebefikile elizweni.
Ngobuningi babo. Kodwa esingakutsho yikuthi from experience yedenyala emnyaka yikuthi loba nje amabandla ejala kuba maningi kwakuthi nxa sokufika kukhetho nxa sokukhontestwa i-presidential election kujayele ukuthi kube ngani amanumbers ayehla ayephansi.
Kube lokuxokozela emhlanganweni wabalwa impi yenkululeko kulandela insolo abayenze omunye umkhokheli wabo umnumzana Section Ncube abathi kakhethwanga okusemthethweni okubangele ukuthi omunye umkhokheli wabo umnumzana Victor Matemadanda oze evela eHarare abakhuze esithi baziphatha njengabantwana. Kambe uthando lwababili abahlangana enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet luyaphumelela na?
Lokhu vele akusho into yesintwini, akusho umuntu ukuthi abantu bahlangane whether kumbe bahlangana ku-Facebook kumbe ku-internet, ngoba kunje umuntu uyabe ungamazi. Abantu bahlala many years, 2 years, 3 years, abanye umuntu ese-England, omunye esekhaya eZimbabwe le, kuthiwa bayathandana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli webandla leMDCT umnumzana Nelson Jamisa wenze umhlangano eplumtree kodwa wehlulekile ukuyakhulumisana lo nkosazana Thokozani Khuphe njengalokhu abekuthembisile izolo. UJamisa obelenye inkokheli yomanyano weMDCT Alliance utshele umhlangano wawenze eCrossdate izolo ukuthi ufuna ukukhulumisana lo nkosazana Khuphe ukwenzela ukuthi badonse bendawonye. Kodwa iziphathamandla ze-MDC thi ezisebenza loKhuphe ezingafunanga ukubethwa ngamagama zitshelela umsakazo ukuthi uJamisa kazange enze imizamo yokukhulumisana loMakhuphe lamhlanje. UJamisa wethule amazwi okuhuga abavoti enkundleni yeDingimuzi Stadium ePlumtree. Sixoxele isiphathamandla sebandlaleli umnumzana Mlandu Ncube ukuze sizwe obekwenzakala.
Irali izinhlokweni abantu bezile ngokuningi sibili abantu bemathebele bemhlaba, kodwa inkinga nje esike ukuthi kodwa abantu azange bebaleki, abantu zanaseleleke ukuthi intokeli zabo zikhulumi, intokeli zabo zikhulumile kakhulu kakhulu imongameli ebandleni zikhulume kakhulu ngendaba yokuthi kufuneka indaba yesizwe lesi nesiphaa kumeka ukuqakathekisa amathuba abantu abavela ezigabeni zenezo kungaba imisebenzi kumbe kube nakwezemfundo. Njalo ukukhulu ithembisa ukubana baza kuthuthukisa njalo ama-border town ukuze abe ngaphakemeyo futhi kuze kukhiyethwe imisebenzi kubantu abaqala kwezemfundo.
Kungaba lo lwazi lokuba umhlangano omunye uza kuba ngaphi omanyano MDC Alliance?
Hayi, ngathamba bona bathi bona bazaphakathi
lo ke ngumnumzana Mlandu Ncube isiphathamandla sebandla leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Abahlola ukhetho ama-election observers abavela kumazwe eSadak sebefikile elizweni. ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edalela eParliamente kunye lamakansila lukhangelelwe ukwenziwa ngenyanga kaNtulikazi. Ukuza elizweni kwequlaleli kwenziwa phansi kwesivumelwano seSADC esithi ukuhlola ukhetho kumele kwenziwe kusalesikhathi ukuze kubonakale ukuthi abancintisayo bakhankasa bekhululekile na. Kunjalo nje ugatsha lwezokhetho lweZEC luthi sekulamabandla adlula ikhulu aselobele ukuthi azakale ukuthi azancintisa kukhetho. UGibbs Dube Studio 7 uxoxelo Commissioner weZEC umnumzana Qhubani Moyo.
Owakathenga asilaqiniso njenge-commission ukuthi mangaki afuna ukungena kukhetho. Kodwa esingakutsho ukuthi sekulamabandla esingathi thina asesitshelile ukuthi aya exist elizweni angaba ngu-107. So kutsho ukuthi kule possibility yokuthi nxa wonke lawo mabandla asibhalele izincwadi ngesikhathi ngesikhathi besithi bona bangamabandla akhona eZimbabwe bengakhontesta bonke kutsho ukuthi kungaba le 107 cases parties eziyabe zikhontesta. Sijayele ukuthi sibe le mihlangano esiyenzayo njenge-commission lapho esibiza khona amabandla awezombangazwe eZimbabwe ajayele ukuya ngobuningi bawo wonala amanabi engiwatshoyo abo-8-90 khangela okwayizolo aku-107. So kusho ukuthi idemokhrasi yethu iyakhula abantu abaningi bazibona bele ntshukuntshu njalo bephethe okuthile ababuthengisela uZulu eZimbabwe kukhethi lolo oluzayo.
So nxa sikhangela ke amabandla angu-107 nxa ukuthi ungaba lama-presidential candidates ngithi laba abancintisa ukhetho lukamongameli babe baningi kangako, i-ballot paper iyabhalwa njani?
Kutho ukuthi angabuya babe njalo i-ballot paper izaba ngamapheji lamapheji amaninginingi ngobuningi bawo. Kodwa esingakutsho ukuthi from i-experience yethu eminyaka eminyaka ukuthi loba nje amabandla ejala kuba maningi kwakuthi nxa sokufika kukhetho nxa sokukhontestwa i-presidential election kujayele ukuthi kube ngani ama-numbers ayayehla aye phansi abajayelanga ukuthi adlule 5 or 6 ama-candidate akhontestayo for i-presidential. Abaningi babekhona esenelisa ukuthi bakhonteste ukuthi babe ngama-members of parliament, abanye bekhonteste ukuthi babe ngamakhansila. Asicabangeli futhi ukuthi lonyaka wonke ongu-107 angafaka ama-presidential candidate. Amanye sasebabona itebheke amanye ama-parties. Kodwa ngapha ngaphansi ku-House of Assembly ku-council yikho abajayele ukungqakilana ngobuningi babo. I-ballot paper lakhona lijayele ukuthi libe ngelilide kakhulu. Njengoba usazi Gibbs ukuthi iZimbabwe ilalokhu okuthiwa i-harmonized election okutho ukuthi ama-election lawa ayenziwa ehlanganisiwe emathathu.
Alo-ke umnumzana Qhubani Moyo, ukhomishina ogatsha lwezokhetho iZimbabwe Election Commission ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kube lokuxokozela emhlanganweni wabalwa impi yenkululeko amaovets kulandela insolo abayenze omunye umkhokheli wabo umnumzana Section Ncube abathi kakhethwanga okusemthethweni okubangele ukuthi omunye umkhokheli wabo umnumzana Victor Matemadanda oze evela eHarare abakhuze esithi baziphatha njengabantwana. UAlbert Ncube usiphalo ludaba eseGwanda.
Kube lokuxokozela lapho lomhlangano oqala abane besithi uChalimana wabalwa impi yenkululeko ezansi emandebeleni umnumzana Section Ncube kakhethwanga okusemthethweni. Lokhu kudale ukuthi umsekeli kamqondisi wenhlelo zebandla lezanu-PF umnumzana Edmund Moyo angenele abhule umlilo. ukuxokozela kube khona akumhambanga kahle uMatemadanda obesidla amalahle sithi abalwa impi enkululeko laba baziphatha njengabantwana esethula amazwi akhe uMatemadanda uthi ibandla lezanupf lilokukhathazeka ngodlame olubonakala ebandleni eliphikisayo ele-MDCT esithi unkosazana Thokozani Khuphe uyancindezelwa
constitutionally Ukhuphe is the rightful person. A brave woman who goes ukuya ngaba uTsangirai ngakiwe ebhera afike ebhera bathi it is good. And if we don't defend umuntu onjengalowana, we are not principled. Because oTshamisa lawomduri are products of one cent of power. Wapoint of Tsangirai. Sinasagwala konoko. How democratic is Tshamisa when he is picked from nowhere to become vice president? And he's even proud to say, I am ready to face Mnangagwa. Mnangagwa who came from an extraordinary congress. And you, Tshamisa, who was handpicked by an ailing Tsangirai.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi iholo labo lengezwe, kodwa wathi kwakathesa kula mali ngoba ihuquluzwe ngamalunga we-G40, abalisa uJonathan Moyo, uSevilla Kasikwere, kanye noPatrick Zwawo. UMatemadanda uchotoze wayengumongameli, uMnumzana Robert Mugabe, esithi wabusa ngokwehlukanisa abantu. UMatemadanda uthi abalwa impi enkululeko kumele basukumele phezulu ekukhankaseleni ibandla lezanupf ukuze ilizwe lingabiselwa embusweni wamakhiwa. UMatemadanda uthi okwakathesi labo abazatholakala betshaya abantu bazajeziswa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa efuna ukhetho olungeladlakela. UMnumzana Edson Mbetsi osebenzela ugatsho olubona ngenhlalakahle yabalweli bempi benkululeko uthi uhulumente uzabhalisa kakutsha labo abalwa impi ukuze labo abangatholanga imali kathi kuphiwa abanye bayiphiwe. Abalweli benkululeko laba bathenjiswe imisebenzi njalo bakhuthazwe ukuba bangene labo kukhetho. Ngingu-Albert Ncube oyindaba ze-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zika Mike Hobe esethulela uhlelo lwezabasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingu Mike Hobe. Namhlanje kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa labontanga abakwezombusazwe abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Kuliviki sixoxa lomnumzana Nigel Ndlovu okhangela ukuncintisa esigabeni seMagwegwe constituency. Masameni kuye siyezwa okuningi. Sawubona Nigel, unjani?
Ngiyaphila Mike.
Right, lamhlanje kuhlelo sixoxisana ngabantu abatsha abakwezombusazwe abakhangela ukungena kukhetho kulumnyaka. Wena ungomunye osanda ukuthatha isinqumo sokungena kukhetho, uzabe uncintisa esigabeni seMagwegwe constituency. Awungichasisele ngamafishane ukuthi kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokungena kwezombusazwe njalo ube lesifiso sokungena kukhetho kulumnyaka.
All right. So mina isifiso sami saqalisa ngomnyaka ka 2016. Bengilabangani bami bekumele isiqaliso ukuthiwa adokuthiwa yi-National Youth Party. Manje izinto azisasukanga zahlangana kuhle. Ngasembona ukuthi ngangcono izame nami ukuncedisa abantu beMagwegwe njengoba i-leadership ekade ikhona engane ayiqali. Abantu lokhu bebuza ukuthi kanti u-MP wethu ngubani, and u-MP kukhanya ngani abantu bamvotela kodwa u-MP kazake phenduke esigabeni seMagwegwe ezokhoqa nabantu beMagwegwe. And indaba zentuthuko, indaba ze-development ngani lokhu eziphansi. Enye into embhushileyo ukuthi ngingene endabeni ze-politics ukuthi indaba lezi ngani zibanjwe ngabantu abadala and mina ngicabangela ukuthi sonke isikhathi isikhathi esifikile ukuthi labatha bengene endabeni zepolitics endabeni zeleadership
silokhu sikudabalunye lwabatha abakwezombusazwe ngeviki edlule besilohlelo lwabatha esiphatha kanye ngeviki ngolwesibili lapho besixoxisana ngabatha abakhangela ukuthuthukisa kwezombusazwe yokwenza amabhizinisi ngakwamanye amacele siphinde saxoxisana ngomnumzana uNelson Chamisa yena ongumunye wabasakhulayo osanda ukuthatha isihlalo sokuba ngumongameli webandla leMTCT njalo uzabe ncintisana lomongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho lolu. Wena ukubona njani lokho ukuthi sokulomuntu ongusakhulayo olesikhundla esiqakathekileyo kanje?
Kuqakathekile kakhulu lokho. Mina ngiyayisupporta le move ngoba vele sifuna abantu abasha, ngoba ungakhangela kulesikhathi eside kakhulu sathola uzibuze, kodwa ungakhangela emagwegwe lokho esinama tower lights akudala, ama tower lights abo-1980, lokho esinamaklinikhi abo-1980, izikolo ngezabo-1980, kathesi sesingene okuthiwa i-digital era. Sesifuna ama-Wi-Fi lathi khonapha emagwegwe, njengama-youth emagwegwe, kodwa izinto esingazitholiwe ngoba abantu abasha yibo abakwaziyo ukuthi sifunani. And yikho ngihambela phambili ngendaba le yokuthi abantu abasha ngabanjeni endaweni zepolitics bengeswazi, yithi esikhangelele i-future. I-future yabantu abasha iqala lamuhla, iqala kathesi.
Right, mnumzane, I hear your message nxa ususithi abatsha phambili, kodwa awungitsheleke ubona ngani kuqakathekile na ukuthi kuhulumende kube le combination yabantu abadala njalo abantu abatsha?
I-combination iqakathekile ngoba nathi siyabafuna abantu abadala, kodwa ayikhona ukuthi begcwale bebe bodwa, ngoba i-population yeZimbabwe is a very youthful population, of which yithi okumele sibe sihambele izinto phambili. Singeke silidwe yi-minority. I-population yeZimbabwe is very youthful.
Nxa sesixoxisana nalo mkankaso wakho, izakhamizi zemagwegwe constituency ziyakusekela na?
Kathesi i-support isikhona. Besiqalise i-online campaign this week. Mina lo campaign manager wami siyaqala nje ukungena emagwegwe door to door. Besikhona emchoveni, siqalisile even ukuxoxisana labantu emchoveni, emateksini. Sikhuluma labantu sibatshela ngendaba le esingayo kathesi, and i-support is very very huge. Abantu bayasupporta, kodwa okuqakathekileyo ukuthi sibe labantu abaningi abayibonayo i-vision yethu yokuthi imagwegwe iphumelele.
Mnumzana Hothi, ngibambe umlomo khonapho. Ngibona ngani isikhathi yiso sesiphelile, kodwa engiza kwenza saqhubekela phambili ngale ngxoxo ngevikezayo ukuze abalaleli bethu bathole ulwazi oluthile ngalo mkakaso wakho. Siyabonga balaleli. Lapha bengixoxa lo mnumzana Nigel Ndlovu ongisakhulayo ongenayo kukhetho kulumnyaka encintisa esigabeni seMagwegwe constituency. Masidibane ngevikezayo lapho sabe siqhubekela phambili ngale ngxoxo. Mthwakazi omuhle oluvelisayo nguMike Obe Lilale. Siyabonga Mike. Kambe uthando lwababili abahlangana enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-inthanethi luyaphumelela na? Asizweni impendulo kungxoxo kaGibbs Dube kuhlelo lwethu lwezamasiko.
Hello koko bethu babethethela amazwi
sigcina amasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngothando. Nxa sithi ngezothando sibili sikhuluma ngakhona kokuthi umuntu uyathandana lomunye eseBrithani, yena elomuntu wakhe amthandayo seBotswana, kube useZimbabwe kumbe endaweni ezijeneyo. Ukuthi ngihlaziye udaba lolu ngilo nkosazana sisasenkosi Mkandla, bese siba ke lo baba uqinisela Dabengwa khona ngale-ke kule Botswana. Mama Mkandla, kunjani mama?
Ayi, yaphila lenjani bani? Ngibingelele labalaleli.
Yes, siphile kakhulu. Ngibingelele labo baba Dabengwa, kunjani?
Hayi, siphilile linjani balaleli we-Studio 7.
Ye, letha baba alizwa kakhulu. So ngiqhathe ngawe-ke mama Mkandla, abantu bayathandana, omunye ungaphi-ngaphi, omunye ungaphi-ngaphi, kuhamba njani kona?
Bese siphila ngazo zena lezi. Kwesinye isikhathi abantu bayahlangana bengahlali ndawonye, so kugcina kwenzakele vele. But ama-relationship lawa amanye asebenza, amanye asebenza, amanye aphumelela, amanye abhidlika ngokuya kwesikhathi.
kuya ngabantu bena laba babili abayebehlangene ukuthi bona bangabantu abanjani.
Baba Dawena, uyamuzwa lapho uyakhuluma mkhulu.
Ngivumelana nawe, kuya ngokuthi abantu bakhona bona bahlangene ngabanjani ngoba kuyenzeka ukuthi omunye wabo uyabe litsotsi phakathi. Uyakusenza ukuthi athi yena uthandana nalo umuntu abe sehlangane naye emoyeni kumbe ku-internet kumbe ngapi. Yena ezazi ukuthi yena kumbe uthethe kumbe uthethe. So sokuya ngokuqiniso kwakho umuntu ukuthi yena umuntu wadalwa njani, wadalwa waba umuntu onamanga kumbe umuntu vele yena oneqiniso.
Siyabona ke bamkandla wena lapha ke kweze social media kumbe ngithebule njini bakuzilibazisa. Uyakubukwe khona ukuxoxela abantu bathini sibinqa ukukhuluma labo ngodaba lolu.
Isahluko sonesike sasibamba sibili, hayi abantu bakhala bathi lokhu vele akusonto yesintwini, akusho buntu ukuthi abantu bahlangane whether kumbe bahlangana ku-Facebook kumbe ku-internet ngoba kunje umuntu uyabe ungamazi. Abantu bahlala many years, 2 years, 3 years, abanye umuntu ese-England, omunye esekhaya eZimbabwe le kuthiwa bayathandana bengakaze babonane. Luthando bani lona lokukhuluma nje lingabonani? Nyakana kubonani sosuke siba yethuka umuntu ohlangana laye ungasiye umuntu okade ukhuluma laye isikhathi sonke. So abantu abaningi babe sithi kuyahlupha lokhu. Mani lutshana asephumele lama-relationships ngale indlela, long distance relationships, maningi avele aphela sokunokukhala phakathi sibili. Sike sabona abanye at some point bake bagamulana nje.
Ye, khona ukugamulana kukhanyazane Baba Dabengwa into evamileyo kakhulu. So ukuze ukuthi kubalekele kumbe wenze okuyikho kuyamele ukuthi umuntu enze.
Ya, khona sokufuna ukuthi nxa ungumuntu ungubaba njengami, wena ungalandi umuntu ombona uhlangana naye ku-social media kumbe ku-Facebook kumbe ngathi ngapho. Khona sokufuna ulande umuntu ombona nawe ophila naye nsuku zonke. Hayi lo zabo ungamazi nokuthi uyisimo bani, ngoba kunje ngiyakwazi ukuthi ngithathe imota yomngane wami ngiphume phakathi kwayo, umuntu esena sebona imota leyanenhle ngiyabe ngikuyo sehle sithi hanangumuntu right, kanti mina vele ngizihambela ngenyawo, ngizihambela ngamanyathela vele kaninalutho. So sesidibana sesethuka sezabaleka anjiye.
Kodwa-ke nxa sesigangela mamkandla sibili, lina njengoba lingumuntu wesifazana, abantu baphosta ilizwi kanganani khonapho-ke enkundleni ezinje? Kumbe vele batshona beshela kuphela?
Litshona liphosti ilizwi lithi phosta kusenamini lantambama. Ambona ungangithiwa abantu khonokho ukuthi babe besebhukwini lobuso bena labo Facebook labo Instagram, umuntu uyabethola ungani ucatshile ngalokho. Abanye bayaganga sibili okuzwayo ukuthi uyabezazela kamhlophe ukuthi uthethwe kumbe uthethwe, kodwa bayozingena imessage zonezo ezithi hayi umuhle, hayi mina sengizimisele ukuthatha kumbe lami ngimisele ukwenda. Uthole ukuthi ama-relationship akhona nalawo maningi, umuntu udlala ungani udlala amadayisi nge-relationship ukuthi hayi ongiyenza mthole ecineni ngiye ngiyabe ngimtholile, kodwa at the moment abanye ngabadliwa izimali, abanye ngabathinthini. Into yakhona vele hayi ngamakhasi nje akhona, kodwa sesiwabonile ahlangane khona lapho kuma-social media aphumelela kuhle ama-relationships akhona, abantu bazithathelana bahlala kuhle kamnandi nje. So kuya ngabo bena laba njengoba ejile udabenga ukuthi lalo lingabantu abanjani, njalo lokuthi umuntu wakho umtshela iqiniso elingakanani, ngoba amanga sevanile sibile kakhulu. Sesike sabona abanye behamba ekhaya bethi bayachada, uthole umuntu oyachada la evelejete
kulobo zima lapha-ke. Baba Dabengwa, sicela ubaleke udaba lolo.
Mina ngiyakhuthaza abantu ikakhulu thina ulutsha ukuthi singathathi ngama-relationship lawa awu-social media, ngoba awalunganga. Kungcono wenze into oyibonayo nawe njalo onobufakazi ngayo.
Kuba khonapho mamkandla,
nxa kuwukuthi ungumuntu odinga ukuthatha kumbe odinga umendo, umuntu wakho usumtholile khonapho ku-social media, nawe uqinisele kucaleni umphenye ube mazi okwamaqiniso, ungaka-investi okuningi kuma-relationship lawa, ngoba lapha aphela khona uthola abantu sokuphosta amapikitsha obunqina ayethunyezelwana ini lani, izinto ezigcina sezilihlashe.
Ye, ntatheleli thuba ukuthi mbonge unkosazana sasenkosi Mkandla, yena uhlala khona ngale-ke kwele Bhiletane. Mbonge njalo ubaba uqinisela Dabengwa ukhona ngale-ke kwele Botswana. Olivaleli semoyeni ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Ke siye khonza lo ntungamili inkomo weStudio 7 kuhlelo lwethu lezwe kukhonza.
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silomfundisi useniswanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Niyabonga kakhulu lami ngiyamikela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Usiphatheleni lamhlanje.
Bengikhangele indaba yokukhokheli uFirst Samuel incwadi yabhalwa kuSamuel chapter ka-16 iverse ka-1. Kuyindaba ejayelekileyo kakhulu, ikhuluma ngoDavida uNkulunkulu eqalisa indlela yokumgcoba ukuba abe yinkosi. Sibona okokuqala laphana kuSamuel chapter ka-16 verse ka-1. Inkosi ikhuluma noSamuel umprofethi ithi yena uzoqhubekela ngesikhathi esiningi kangakanani ulokhu ukukhalela uSawulu, awunanzeleli ukuthi sengamlahla ukuba abe yinkosi ka-Israyeli. Gcwalisa-ke uphondo lwakho uhambe uye ngamafutha, uhambe uyegcoba endlini kaJese inkosi esengiyilungisile phakathi kwabantu abakhe. Into eqakathekileyo kumele siyinanzelele yikuba inkosi ivela kuNkulunkulu. UNkulunkulu nguye okhetha umuntu ukuthi abe yinkosi. UNkulunkulu nguye oyenza ukuthi umuntu akwanise ukubusa ilizwe ngenxa yokuthi uyabe emkhethile, wambeka ukuba abe yinkosi esigabeni esithize. Kwakulesikhathi uNkulunkulu ayegcobe uSawulu, ngesikhathi lesi uSawulu wayekwanisa ukuba yinkosi, enze izinto uNkulunkulu ayefuna ukuthi azenze. Kodwa kwafika isikhathi sokuthi isikhathi sikaSawulu sasesiphelile, kwasekumele kuvuke inkosi entsha. Inkosi bona lapho uNkulunkulu ekhuluma lomprofethi uSamuel ukuthi kahambe ayedinga inkosi entsha, and leyo nkosi yaba nguDavida. Singaqhubekela phambili sizananzelela ukuthi ubaba kaDavida wayengananzeleli ukuthi uDavida nguyinkosi. Wakhetha abafowabo wabaletha bonke kuSamuel ukwenzela ukuthi uSamuel abagcobe. Kodwa uSamuel wayala wathi hayi, kibo bonke laba abane baleziqwaga, abanye bahle nxa ubakhangele, abane bakhanya bebadala, kodwa akula nkosi phakathi kwabo. Waze kwathiwa kuyedinwa emadlelweni okwakulezimfu khona, yikho abafumana khona uDavid Malusi esikhangelele izimfu nje, kodwa uNkulunkulu wayesemkhethile. Ngakho-ke ngesikhathi esiningi umuntu okumele abe yinkosi, lesi sikhathi singamkhangelela phansi, engakhangelelwa ngabantu phansi, engabe engananzeleleki ukuba nguye okumele athathe leso sikhundla, kodwa uNkulunkulu uyabe semkhethile. Ngathi ugcobo lukaNkulunkulu luyakhomba yena lowo muntu. Okwesithathu okumele sikunanzeleleke ukuthi uDavida wafumana uNkulunkulu evele esenza olunye ulutho, wayesebenza laphana eselusa izimvu esenza olunye ulutho. Kumele ukuthi umuntu ofuna ukuba yinkokheli uNkulunkulu akufumane usenza olunye ulutho. UDavida wayethola indlela lapho uNkulunkulu ayemfundisa khona ukuba inkokheli. Siyakwazi ukuba wakwanisa ukuthi abulale uGoliath ngenxa yokuthi wayekwanisa ukubulala izilwane evikela izifo zakhe. Kutho ukuthi uNkulunkulu nxa ekukhweza efuna ube yinkokheli, ile ndlela ufundisa ngayo, indlela leyo yokuba yinkokheli iba lenduku eziningi. Akho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli bethu, siyakwazi ukuthi abaningi balethuba lokuba zinkokheli endaweni ezehlukeneyo, ngabe kusemsebenzini yabo, kumbe kuba yinkokheli yelizwe, ngabe kumbe kuba yinkokheli yesigaba sakho. Kuyadingakala ukuthi ube nalesi simeke, njalo uvumele ukuba nguwe okhethwe uNkulunkulu ukuze wenze le into ofuna ukuthi uyenze.
Kuyiphethe mfundisi.
Siyathandaza igama likaJesu, babasize. Sithandazela abakhokheli bonke abakhona abalaleleyo ukuba uNkulunkulu basize labo bagcobileyo ukuba bengene ezikhundleni. Siyathandaza ukuba umoya ongcwele uzokubasiza. Bese sithandazela abalaleli bethu abangezwa kuhle emzimbeni, abakhathazekileyo, ukuba uNkulunkulu basidise, ubaxhobe imizimba ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siwaye kakhulu mkhola inkokhela dezinalele zizasizakala.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamile, singakehlukani kesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umongameli webandla le-MDCT Umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano wePlumtree kodwa wehluleka ukuyakhulumisana loNkosazana Thokozani Khupe njengalokhu abekuthembise izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Ganda, dibaneni ekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.